So we see card descendaba ku VOA Ndebele. Livuka njani mthokazo omude siyalamukela kumsakazo we Studio 7 namhlanje ngolwesibili mhla ka 4 Nhlangula 2018 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje uMnumzana Abednego Ncube webandla leZANU PF wakha phansi kukhetho lwama-primary sekhethwe libandla leli ukuthi ancintise ukhetho oluzayo.
Lokutshengisa ukuthi idemokhrasi iyasilela kakhulu kuZANU PF laku-MP. Into edanisayo ukuthi manje pho abantu bazakhetha kungaphi.
Imthwakazi Republic Party yaliswa iZimbabwe Electoral Commission ukuthi isebenzise uphawu lwendlovu kukhetho oluzayo.
Iloko yethu siyitshintshile, siyitshintshiswa yiZEC ngoba isithi uphawu lwelesolusebenzisayo olwendlovu alukho emthethweni.
Ingcweti kwezombusazwe ezimele yodwa ithi ibandla leZANU PF lizanqoba kukhetho oluzayo.
Mora gani ngene zitura between 63% and 55%. Uzi alliance na gani ngasa something like 30-35%.
Sizadlolisisa ezokhetho ngokujulileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU PF lithi uMnumzana Abednego Ncube wakha phansi kukhetho lwama-primaries nguye ozancedisa kukhetho lokudinga amalunga edala lephalamende eGwanda South, hathi owamlahla phansi uMnumzana Omfile Marubi okuthiwa kalalungelo lokuncedisa kukhetho lolu. Intethele zindaba yethu yeStudio 7 uAlbert Ncube usethulela lolu daba.
Amalungu ebandla leZANU PF anqotshwa ukhetho lwama-primary ezansi emaNdebeleni agoqela uMnumzana Abednego Ncube ebehlezi ekhalaza ngokuthi ukhetho kaluqhutshwanga kakuhle njalo kumele luphindwe. Bebe sithi njalo amanye amalungu anjengomnumzana uMphile Marubi bekungamelanga angene kukhetho ngoba engekenelisi iminyaka emihlanu ekubandla leZANU PF. Iningi libikwa lisele libambiwa ngaphansi lapho kumenyezelwa ukuthi uNcube sezancintisa endaweni kaMarubi emhlanganweni okuqhutshelwe emahofisini awebandla leZANU PF izolo. UMarubi uthumiswe ukuncintiswa kukhetho kungelasizathu kodwa kathandanga ukukhuluma kabanzi ngalolu daba esithi kukhulunywe leziphathamandla zeZANU PF. Umgcini sihlalo weZANU PF ezansi emaNdebeleni uMnumzana Rabelang Tweni uthi amabizwa labo abazamela ibandla leZANU PF kulo mhlubulo avele eHarare njalo ngeke achaza ukuthi elingancube lona lingene ngaliphi. Imizamo yoxoxelo nobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla uMnumzana Obert Mpofu iyehlule. Inenge eGwanda South libikwa lisidla amalahle ngenyathelo elithethwe iZANU PF lisithi alisoze limvotele uNcube. Kulo mbiko subhode enkundleni okukhulumisana ebulenjini eWhatsApp okhuthaza uZulu ukuthi avotele ilunga le-MDC Alliance eGwanda South othi azitshayeleni ibhola ehlathini njengoba abanye besithi ibhora msango njalo yethesa uNcube umlandu wokugoqa izandla eminyakeni edlula amajumi amabili esephalamende. Ocubungule ezombusazwe uMnumzana Mlamuli Nkomo uthi indlela amabandla eZANU PF kanele le-MDCT ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa aphathe ngayo udaba lwama-primary kuveza obala ukuthi intando kaZulu kayilandelwa.
Sekubonakele ku-MDC lakuzanu ukuthi ama-primary ama-branches ayakhetha usibani bani ukuthi abamele, kodwa uthole ukuthi ama-national officials e-party ayakutshintsha lokhu akhiphe lo afake lo. Lokhu kutshengisa ukuthi idemokhrasi iyasilela kakhulu kuZANU PF laku-MDC. Into edanisayo ukuthi manje pho abantu bazakhetha kungaphi ngenxa yokuthi i-opposition le-ruling party bakhanya ngathi bazimbila zantabanye nje.
Kubekwa kulo ngungezwanani kumanyano ye-MDC Alliance lapho amalunga we-MDCT abikwa efuna ukuhluthuna izihlalo zamalunga awe-MDC egokhelwa nguMnumzana Westman Ncube. Isikhulumeli se-MDCT ezansi emaNdebeleni egokhelwa nguMnumzana Nelson Jamisa uMnumzana Eke Moyo uthi bekulokungazwanani kodwa sekulungisiwe.
loba kulezikhenxe lapha nalapha abanye abakhalayo ukuthi yimi la ngisangenanga kusuke kwangena ubani yena ube yilokhu ube ngamelanga angene ngoba eyilokhu but engakutsho ukuthi hayi iprimary election isifikile isidlulile abantu sesikhangelele ukuthi siye kunomination court lawa abavunyelweyo yi-alliance at provincial level bazaba-appointed ke kunomination court ngelanga lona lelo
udaba lwama-primary lokho luhlupha kuzanu-PF le-MDCT lapho kubangwa khona izihlalo kungenani lokuthi idale le-nomination court lizahlala kunsuku ezilithumi ezilandelayo unkomo uthi udlakelo olube khona kukhetho lwama-primary luyadanisa
Inhlanganiso elodlakela kakhulu yasuka lalokudala iZANU PF. Into edanisayo ukuthi lolu dlakela ungathi siyathelela amanye amabandla. Suluthola la ku MDC lamanye amaqembu. Udlakela kakhulu lungathi aluhambisani le democracy kungenxa yokuthi luyindlela yokwethusela abantu ukuthi bangakhululeki, benga express ama views ngokukhululekileyo.
Eminye imbiko iveza ukuba uMarupi uvinje okumela ibandla leZANU PF ngemva kokubonakala kwembiko abe ibhale enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa ebulenjini eFacebook lapha kade sola abaphatheka kumbhuqazwe wekukrawundi ngeviki edluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa uke wathinta ukuba bakhona abanqobe ukhetho lwamaprimary asebebombe iqhinga lokumkhipha esihlalweni sikamongameli besebenzisa amandla edalela ephalamende Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda nginguAlbert Ncube.
Imthwakazi Republic Party yaliswa yiZimbabwe Electoral Commission ukuthi isebenzise uphawu lwendlovu kukhetho oluzayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekhuluma lentatheli izindaba izolo ntambama abakhokheli be-MRP bazise ukuthi iZEC ibatshele ukuthi abavunyelwa ukusebenzisa uphawu lwendlovu. Umnumzana Njabulo Ngwenya uthe lokhu babona kulinyathelo likahulumende weZANU lokuzama ukubaphambanisa umkhankaso wabo owaqala ngomnyaka odluleyo.
Ilogo yethu siyitshintshile, siyitshintshiswa iZEC ngoba isithi uphawu lwesolusebenzisayo olwendlovu alukho emthethweni according to the Electoral Act. Behlulekile ke ukuthi basikhombe ukuthi kanti kukuphi lapho kubhalwe khona ukuthi indlovu ayivunyelwa ngoba le ithi kulezinyamazana ezithile kodwa kayitsho kayikhulumi ngendlovu ngqo ukuthi yiyo engavunyelwa so sibona ngathi kulesandla semfene lapha balandzelela ukuthi kade sihamba sikhuluma ngokuthi abantu lonyaka komthwakazi bavotela indlovu siyabona ukuthi mhlawumbe kuganga kwali government yekhu kamnangakho
umongameli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uveze ukuthi iZEC ibazise lokhu kumaviki amabili adluleyo
iZEC isazise ngokuthi asivunyelwa ukusebenzisa indlovu njengesimboli yethu kumaviki amabili adlulileyo ngemva kokuthi besekulesikhathi sihambe iZEC saba ne-constitution yethu le-logo yethu ngabona kwaku-last year kutheke sesihamba sesiyabuza ngezinye izinto bafika abasitshela ukuthi isimboli yethu kayisavunyelwa abasitshela khona ukuthi Electoral Act yebanika lawo mandla ukuthi isimboli enjenge-elephant kayivunyelwa loba bengazange basibonisa-ke i-stationary instrument ebanika lawo mandla ngokunjalo khona lokhu sathi sikukhangele sabona ukuthi iZEC iyasetshenziswa kakhulu ilibandla leZANU PF
Umnumzana Moyo wengeze wathi bathe bezama ukusa udaba lolu emthethwandaba baziswa ukuthi luzathatha isikhathi eside lusemthethwandaba.
So ngasikhangela le ndaba ngoba sathi sizama ukuthi sithi ukuthi hayi sifuna ukuyichallenge court basitshele ukuthi kuzasithathela isikhathi ukukhethe luze ludlule. Kwasenza samangala ukuthi kanti bona sebengama court yini ngoba sasibathi ukuthi we make an agent chamber application bathi kuzathatha isikhathi ngoba i process leyi kumele siyenze sesiyaqalela eHarare.
Umnumzana Mxolisi Mhlanga olandela ibandla le-MRP uthi ulokudana okukhulu ngokuvinjwa kwebandla labo ukusebenzisa uphawu lolu.
Sikhangela indaba leyo yokutshintshiswa ilogo isikhathi esihambe kangaka. Siye sananzelela ukuthi uhulumende lo oncindezelo ubonile ukuthi ilogo yethu ile significance kakhulu, ile connection kakhulu, le origin yethu, le connection labantu bethu labalandeli, labantu bakithi labalandeli bethu. So bazama ukudisconnecta that connection esilayo njengabantu bakomthwakazi, le origin, le history, le background yethu. So indlela yokuthi basifrustrate.
U-District Elections Officer weZEC uNkosikazi Sithembiso Khuphe uthi kulempawu ezingavunyelwayo njalo amabandla azakwaziswa ngakho nxa ethatha amaphepha e-nomination card. Namhla ekuseni iZEC izahlangana lamabandla ezombusazwe lapho ezachaza kabanzi izinto okumele ziqondiswe ngamabandla phambilini kokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kuyahlupha ukuba lejwabu elimnyama kwele Botswana lapho amapholisa abopha khona abantu abalombala lo becabanga ukuthi ngabantu bokuza abahlala kulelo lizwe ongekho emthethweni. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Iningi abomdabu eBotswana abaTswana balejwabu elingamnyama chu, kukanti kulabanye abadabuka kwezinye isigaba ikakhulu ezingenyakatho kwelizwe abalombala omnyama ongathandabuzwayo. Umcabango okhona ovamileyo kwele Botswana ukuthi abokuza babonakala ngejwabu labo elombala omnyama chu. Abanye abanjengalabo abadabuka emazweni afana labo Sudan bamnyama lokhyana okokuthi babonakala ubuso ngamazinyo lapho bebobotheka njalo bekhuluma ngolimi lwesiNgisi kodwa oluyamele kulimi lolapho abadabuka khona olwehlukene nabeBotswana. Lokhu ngesikhathi eziningi kusetshenziswa ngamapholisa ukudinga labo abangena elizweni okungekho emthethweni. Iningi labaseBotswana lejwabu elimnyama kakhulu likhala ngokuthi liyamiswa endleleni ngamapholisa ekakhulu ngesikhathi semkhankaso evamileyo e-stop and search bebuzwa izithupha. Umnumzana Mompati Nhlakane uthi yena uyake azibonele ngokwakhe ngoba amapholisa evame ukumisa abalejwabu elilombala omnyama becabanga ukuthi ngabokuza.
People from the north especially, Bakalaka and other tribes. So they face this kind of discrimination.
Kulabantu abanjalo elizweni leli ababhekane lohlupho lolu. Abanye ngabantu abanjengamakhalanga labanye. Kulabantu abamnyama abalejwabu elimhlophe abangakhathazwa ngamapholisa ngenxa yejwabu labo.
Owe Zimbabwe uNkosikazi Emil Ndlovu uthi abalejwabu lombala omnyama bahle bafakwe isidindo sokuthi ngabantu bokuza. Ngakho isiphatho sakhona uqala emngcelweni siyabe sihlukile.
Xa bekhangela bekubona ungekho light, sebekubona ukuthi uvela eZimbabwe, sebehle befake ilabeli kuwe. Le treatment osuyithola ayisemnandi, isibuhlungu. Kanti ke bengakubona ulight, uzuza ama-smiles yonke indawo, they treat you like their own.
Omunye laye olejwabu elingani liyakhanya uNkosazana Sithembile Sibanda uthi emngceleni uphathwa kuhle kukhangelwe ukuthi mhlawumbe la weBotswana ngenxa yombala wejwabu lakhe.
Just because mhlophe ngecomplexion bakuphatha kahle.
Amapholisa aqala uma usuka emngcelweni ikakhulu lamakhwebane oncelelane leplumtree ukudinga ezimoteni labo abangabe bengene elizweni okungekho emthethweni. Omunye osakhulayo ohlala eHebron umzana Daniel Sendube uthi kayisiyo Botswana kuphela ephatha abantu ikhangele umbala wejwabu ethi kwenzakala lakwamazwe afana leSouth Africa.
Ayisiyo Botswana kuphela kodwa amazwe afana leSouth Africa labo abalombala omnyama asina foreigners.
Ele Botswana lona aliyekethisi umkhankaso wokudinga abangena elizweni ongekho emthethweni. Uma kulokunye seliqinise ukubuyisela emuva ikakhulu abeZimbabwe abaselizweni ongekho emthethweni. AbeZimbabwe babhekane lalobu bunzima sebadinga amaqhinga afana lokwazisana ngendlela zokuxoxisana ezifana leWhatsApp ukuthi bazisane ukuthi amapholisa afake imigoqo yama-roadblocks kuphi ukuze bengahambeli khona. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ingcwethi ezimele yodwa umnumzana Bakla Tambo uthi ibandla lezanupf lizanqoba kukhetho oluzayo. UTambo uthi lokhu akumangalisi njengoba amabandla aphikisayo emaqamqamu. Kodwa ke umnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-People's Democratic Party ekumanyana we-MDC Alliance uthi yibo abazanqoba kukhetho oluzayo. Ake sizwe bexoxa ngodaba lolu.
Inkinga enkulu amadoda lawo e-opposition azakuba layo kaDube yikuthi mbonakani bazalokhu esingathi ku-splitter i-ballot. Okwenzakalayo ukhangele ukhetho olufana nolo ka-2018, ukhangele i-province efana lemathebeleni South lapho iZanu-PF yaqinisa ithola khona i-13 seats wonke. Into abaphambanisayo ukuthi wawule MDCT wawule MDCN uthi ungahlanganisa bona inombolo abazitholayo zazisendlula yona yeZanu-PF izimele iyodwa wacina iZanu-PF isenelisa ukuwina. Kholokho ngubona kuzaphinda kanjalo njengoba kathi sesikhuluma ukuthi sole over 100 political parties ezifuna ukuncintisa kukhetho lwalo ka-2018. Odlovu bona baza kuyinqabela njani khonokho ukuthi kungasplithwa ballot? Ngoba nxa sikhayele ka-TS right asikhayele ukuthi bona odlovu baza kuma bebe-PDP baza bebe-MDC Alliance. Uma khuphela yabe mela phana elawa bakha abantu. Nxa sikhangele endaweni njengemathibeleleni ikakhulu imathibeleleni North, mathibeleleni South leBulawayo. Abantu abajayele ukuvota balutshona kakhulu. Lokho esingawuthi ngesilungu kuba le voter upper. Bona baza kwenqabela njani ukuthi ama-ballot engathi. Ngoba nxa omunye umuntu okubandela eliphikisayo, xa engathola i-1000 votes, kuzaphambanisa automatically lo ongamela yona i-MDC Alliance. Xa sesihlanganisa nokuthi iZanu-PF ifike yenelisa ukuthola something like 6 seats koBulawayo, baza kwenqabela njani xa ukuthi bona bathi bengawina ukhetho lwalolu?
Ye, phendula ke sivale khonapho ke okwalamhlanje, Baba Ndlovu.
Ngizaphendula isikhalele iMath South njengoba etshilo kaThambo. IMath South esikhathini esiningi nje bekuyindawo ibandla likaprofessor Wilson Ncube MDC kade inqoba khona. Yikho ke kathesi ke uprofessor Ncube ke le MDCT le PDP zizabe zihlangene ziMDC Alliance. Laba abanye bangaba khona yebo kambe, kodwa ke asoze ke bathole amavoti angasplit ivoti ukuthi i-alliance ingawini eMath South. Sibone ngani kathesi lithuba i-alliance izanqoba. Yebo kambe amavoti ka-MDC le-MDCT esihlangene bedlula ezanu. Njengoba sebendawoni okusho ukuthi ke izanu zanqoswa-ke nje, lokho-ke yinto esegcekeni esikhangeleleyo. Silusizi-ke yebo kambe ukuthi omakhophe labanye azange sihlangane sibe ndawonye, kodwa-ke sibona ingani-ke amavoti abazama maluthwane kokuthi-ke asoze-ke atshintshe lutho, i-alliance izanqoba loba kunjalo.
Cela ugqibe khonapho Baba Tambo.
Hayi, mina njengoba sengivele ngatsho Dube lapha, bona ngani the best thing abangayenza they have to avoid ukusplit i-ballot xa ukuthi bazanqoba. Kodwa mina ngibona ngani i-splitting of ama-ballot yinto engabaphambanisa ikakhulu emathebeleleni. Lokho ngathi nakusenzela ukuthi i-presidential candidate yabo ingatholi enough seats for them to be able to command a majority. So mina ngendlela engibona ngayo, I foresee ZANU-PF managing to win this election. Angiwazi odlovu bona bathini, kodwa mina ngibona ngani ngene suthula between 53% and 55%. I-alliance mina ngayinika something like 30-35% ngendlela engibona ngayo so far ama-dynamics akhona. Undlovu la hayi engazithola ukuthi bona bazibona bangaphi bengaphi.
Baba Ndlovu,
mina ngibona i-alliance izawina 53%. Nxa ingehluleka ingawina 50 kodwa-ke ingatholi majority bese kusiya ku-rerun. Kodwa-ke hayi sinethemba 53% si-alliance sizayithola.
Lo ngumnumzana Edwin Dlovu okubandla le People's Democratic Party kanye lomnumzana Bakhle Tambo ingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa. Selidumela emasumpeni ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli amalunga edala lePhalamende leSenate kanye lamakhansila. Uqutshwa kokhetho eZimbabwe kubekwe kusobala kusisekelo sombuso welizwe. UBenedict Nhlapo uhlaziya indlela lolukhetho oluhlelwe ngayo.
Ngokutsho kwesekelo sombuso esitsha, ukhetho kumele luqhutshwe iminyaka emihlanu yedala lePhalamende ekhona engakapheli. Njengoba ke leminyaka edala lePhalamende likhona iphela mhla ka 21 Ncwabakazi 2018, kukhangelelwe ukuthi ukhetho lube khona ungakadluli lelanga. Abaza kwenelisa ukuvota ekhethweni lwalonyaka, ngababhalisele ukuvota kanti umuntu kuzafuze avotele endaweni yakhe, voting station, esewadini, iward yakhe, njalo endaweni yakhe ngokuvota i-constituency. Isibonelo ngesokuthi ohlala kuward 15 eluveve, njalo ebhalise khona, uzavotela eluveve primary, ephansi kweward 15 yekhansili yedolobho lakoBulawayo, phansi kwe-constituency yeluveve. Kulamabandla edlula ikhulu abhalisele ukuncintisa ukhetho lwalonyaka. Osekucacayo ukuthi ibandla leZanu PF lomanyano we-MDC Alliance wecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa yiwo amabandla abonakala ehamba phambili. Amanye okukhanya ezabonakala kakhulu kulolu khetho ngumanyano we-MDC okhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umanyano we-Rainbow Alliance okhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru, i-Coalition of Democrats laleli elihlubuke kuZanu PF ele-National Patriotic Front. Njengoba ke lolu kulukhetho oluhlanganisa bonke abavotelwayo, ovotayo kuzafanele esiyangena ebhokisini lokuvota esesazi ukuthi esikhundleni sikamongameli welizwe ufuna ukuvotela ubani, umelwe edala lePhalamende amfunayo ngubani, usenetha amkhethayo nguphi, kanye lokuthi uthande bani kumakhansila. Lobanje emanenga amabandla azancintisa kusikhundla sikamongameli, ingcitshi zithi umjaho omkhulu uzaba phakathi komkhokhelo we-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa ngoleminyaka engamachumi amane 40 yokuzalwa, lomkhokhelo webandla leZanu PF umnumzana Emerson Mnangagwa ngoleminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu yokuzalwa 75. Ekhethweni lukamongameli zingaba ngujikilobhanqa kumbe onqobileyo ehluleke ukwedlula isilinganiso sengxenye yamavoti ekhulwini 50% levoti elilodwa 1 vote, luzaqhutshwa kabutsha ukhetho lukamongameli kuze kutholakale onqobe kwacaca. Umbhali ingcitshi kwezombusazwe njalo nginobhalo webandla le-United Democracy Movement omnumzana Andrew Nyathi uthi esikhundleni sikamongameli akufuzanga abantu bavotele umuntu ngoba ehlakaniphe kakhulu loba ekhanya elamadlabuzane.
Umuntu oqakathekileyo nguwe wena ovotayo. Kumele ube kwazi ukuthi ufunani wena. Ususithi ke right njengoba mina mfuna into engaka. Kusho ukuthi ke usibanyabanyana ngomunye umuntu engamfaka lapho ukuthi ngimvotele angisebenzele. Ngoba ngeke ngamuzwa ekhuluma ngento le ngiyifunayo.
Ziphose zifike amakhulu amathathu 270 izikhundla ezakhethelwa abantu edala lePhalamende. Phakathi kwazo ezedlula amakhulu amabili 210 ngezabameli bedala lePhalamende abazavotelwa ngelanga lokhetho, bese kusithi eziseleyo ezingamachumi ayisithupha 60 zigcinelwe amalungu edala lePhalamende awesifazane, kodwa amabandla azakwabelana lezi zikhundla kusiya ngokuthi ibandla lithola amavoti amaningi kangakanani ekhethweni. Intatho zindaba eZimbabwe umxoxo sincube uthi kuqakathekile ukuthi abantu babheke amaphutha abesenziwa umelwe edala lePhalamende abebemkhethile ukuze bangenzi iphutha elifanayo lanonyaka.
OMP esesibe labo ngabantu labana abangena ngoba befuna imali, ngoba befuna izimota ezithile kuhulumende, hayi abantu abathunywe ngabantu. Ngoba kukalutshwana ukuthi uthole uMP ehlangane labantu phakathi kwesikhathi ezothatha izikhalazo zabo kumbe ezobabikela ukuthi lokho abamthume khona kungakuyikuphi asekwenzile kumbe yikuphi asesicabanga ukuthi kungenziwa phakathi komphakathi.
Selokhu iZimbabwe yathola uzibuse isiqube ukhetho lukamongameli kane, kanti kobe lokho enqoba ngwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe lobanje ngo-2008 kwa lufakazi bokuthi owayengukhokhelwe MDCT umnumzana Mokgeng Tswangirai nguye owanqoba kodwa waqilibezelwa. Ukhetho lwabameli bedala ePhalamende lona seluqhutshwe kahlanu kanti sikhathi sonke iZANU-PF yiyo ebenqoba. Ngenxa ke yokuthi minyaka yonke iZANU-PF ibisetheswa umlando wokuqilibezela kulolu khetho, isiphathamandla semandla sezaphu umnumzana Future Msebele uthi abazaqapha ukhetho kuzafanele basebenze gadalala.
Ama observers kungaba kuhle ukuthi afike 3 months before ama elections ukuthi babone ukulungiselelo kwama elections ukuthi kuba njani, abe khona almost all polling stations if possible, abe khona lapho ama ballot box ahlanganiswa khona lapho kwenza khona i verification up to announce kwama results.
Njengoba ke kuyiwa kulolu khetho omaqhuzu balo iZANU PF le MDCT zombili zidabuke phakathi, abasiki bebunda bathi akukacaci lapho okuzawela khona indukulo xaxaku. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Ye, sesihlangana ke namhlanje ke kukhetha uhlelo lwethu lapho sikhangela khona okwenzakala ku-social media. Namhla ke sikhangela ngakhonokhu ke okwenzakala ebantwini ngesikhathi sokhetho. Njengoba kulabantu abaningi sibili abathi akumelanga amabandla ezombusazwe akhankasele ukhetho lolu ngombhuqazwe wegugrawundi, singeza xoxa labo abanye abantu abathize sibili ake lizwe ukuthi bathini. Makoqela umnumzana Cyprian Dube osungula lolu daba.
Ngendlela okwenzeka ngakhona, wonke umuntu okhankasa azelikhankasa ngegama legugrawundi. Ikanti-ke bonke laba abantu indaba yegugrawundi yahlula kudala ukuthi bayisolve. Vele akekho nomuntu oyi-one ozoyisolva, yikuzwisa ubuhlungu abantu abafela izihlobo zabo belokhu bethunuka amanxeba ngento eyekho abangeke bayilungise lutho. Ngokuya kwami nje ngabazithulela nje indaba yegugrawundi ngoba akulanto abazoyenza.
So kumele abantu bathule zwi sibili kungakhulunywa ngakho.
Indaba yegugrawundi ngakuba le commission le kwakuthiwa izaba khona eyezokuhlola ukuthi kwayenzakalani.
So wena ngombono wakho Baba Dube, ubone ngani ukukhankasa kwabo lokhu bakwenza ngesikhathi esingayisiso nxa bekhuluma ngegugrawundi?
Hayi, isikhathi esirongo vele isikhathi sokukhuluma igugrawundi lesi kuthuluka amanxeba ebantwini abaselwa izihlobo zabo. Iy'ngane eziningi zahlala zizintandane ngikuthuluka amanxeba kwenzayo nabantu basemathoyileni abanaki bami, kodwa umuntu uzosuka khona le Harare kuyeza kugijima emathoyileni lesikhwa khona ngizolungisa indaba yegugrawundi. Iminyaka yonke le emngaka yaye ingalungisa sebezoqala ukukhuluma ngayo manje. Ngizama ukuthi bathenge ukuthi basemathoyileni amavota abo ngendaba yokuthi babekhuluma igugrawundi, into engeke baze bayilungise izinyanga wanjeni.
Siloba njalo nje uJason Maphosa.
Indaba yegugrawundi right ukuthi ikhulwe ngasiphi isikhathi noma kutheni, but into enhle abayiyenze baqhubekele phambili.
So uthuthi kakhakasi ngakho khonokho
ukuthi yenzele ukhampeni. Into kumele into kumele bayikhumbule before umgawu bengafuni ukuthi ukhulunywe ngayo. Wonke umuntu obephuma ube ngathi uba ngaphansi kwengcindezi. So umoyo ubone i-opportunity right ofuthi wethu kwisikhathi samavoti, hayi ukuthi uyakhampeni. Sonke besivele sishifeka ngayo. So kwenza into enhle.
Kwazela ukugcina ke Baba Jason,
abenze kahle, benze umsebenzi omuhle lebhethu kaZulu abaqhubekele phambili.
Siyabonga kakhulu ke mnumzana Maphosa. Yes, sesilobaba njalo ke Oscar Ncube kusecingwane khona. Baba Oscar Ncube,
akusikho kukhampeyina, abanye bangakuthatha bathi kukhampeyina. Kuyisikhathi esiningi abantu made besithi bangcwabe lawo amathambo athetha ndala zegcekeni, uhulumende uyavimba ngamasotha lamapholisa. Kwesinye isikhathi izinye izinto zenziwa ngesikhathi esinye esingayisiso, kodwa kuyinto eqondileyo. Baqondile abantu ukuthi bayingcwaba laba amathambo abantu asegcekeni, ngoba yena umabulala akalandaba kufana nokuthi ngamathambo edonki kuye, ayisiyo nto emhluphayo. Kanti la mathambo edonki sasiwabuthi kwenzela ukuthi izulu line kuhle. Ke ma bengakwenzanga yekela abanikazi bakwenze, bona babakwenza yibo abanikazi bafanele bazokwenza. Makungabi la muntu ozabasola athi bayakhampeyina, benze umsebenzi obukhangelele ukuthi ngawenziwe nguhulumente. Isizwe sakithi ngilethemba ukuthi amathambo la angasini ma engasekwegcekeni akula muntu ozabe babaza kakhulu. Sesizakhuluma ngomonakalo, hayi ngalokho kulokho kuthethana lezecekeni.
Yes, yakuzwa kakhulu Encube. Ungathi nosaza Encube wothi sithathe ke ubaba. Yes, malapha ke namhlanje kuhlelo lwethu lwe-social media singake hlukani wothi sikhangele ebesigokhela namhlanje. Umnumzana Bednico Ncube webandla leZANU PF nguye osezamela ke iZANU PF kukhetho oluzayo. Kube sisusiwa njalo ke iMthokazi Republican Party isiyalisiwe ukuthi isebenzise uphawu lwendlovu. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje Oliver Lesayo, Mukhibudube.